sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Moyeni ngenjabulo enkulu ngesonto mhla ka 29 ngosibandlela 2017 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
yesintini sina asikwazi ukuthi uhambe uye celebrate emangcwabeni abanye abantu kufana nokuthi uyayisha iradio emtini kumbe emangcwabeni lokho kwenziwa izani phela.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngomnumzana Walshman Ncube selikhuthaze uZulu weMathebeleland ukuthi engayi emkhosini wokuthakazelela ukuzalwa kukamongameli Robert Mugabe eMatopos National Park.
Kangiboni ukuthi umphokophisele umuntu olothando lokumlalela ngoba khona ukuthi azame ukuthi avikele omgabe ngokuthi igugurawundi yenziwa ngabelungu kwahle kwaba lihlazo ebantwini eMathebeleland. Akula muntu ongakholi into yakhunywa ngumphoko, sasimhlonipha.
Oke waba ngumphathintambo ogatsha olubona ngokukhumisana umlotha uthi okhokhelalo lugatsha okwamanje umnumzana Phelekezela Mphoko sehlulekile ukwenza umsebenzi wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube selikhuthaze uZulu weMathebeleland ukuthi engaze aphatheka emkhosini wokuthakazelela ukuzalwa kukamongameli Robert Mugabe ozaqhutshelwa eMatopos National Park libandla lakhe leZANU-PF kumalanga azayo. Ibandla leli lithi okwenziwa iZANU-PF lokhu yikuthunuka izilonda ezilokhe zibhibhidla phezu kombhuqazwe wegugurawundi. IMatopos National Park iduzane leBhalakwe lapho okwajikelwa khona abantu abaningi ababulawa libutho likaMugabe. Sixoxe lobona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-MDC kaNcube unkosikazi Rita Ndlovu.
Umgabe neZANU-PF yakhe abahlonipha abantu beMathebeleland. Khonapho lapho afuna ukwenzela khona idili lakhe kulamangcwaba abantu abangazange bengcwatshwe ngendlela eqondileyo abakulayo egugurawundi. Kulokuthi axolise ahambe ayezirani axolise abantu kumbe abize izindini axolise abantu uhambe siyacelebrata ezifu ukholisa ukuthi khona wabulala abantu uyathakazelela ukuthi wabulala abantu abangazange abaqondise.
Bathi abeZANU-PF bakhethe ukwenzela umkhosi lo eMatopos National Park ngesizathu sokuthi bazama ukuhuga izethekeli.
Behuga izethekeli ukuthi zizokwenza lelizweni elifileyo. Bangahuga izethekeli beze batshengisa amathuna lapho ababulalela khona abantu bengazange bebaqolise. Thina njengebandla lethu kasikusapoti khona lokho ntungamile okwenzakalayo. Usiya ngathi ngabana abantu bonke beMathebeleland bayayekela ukuya kulowo mkhosi. Yikudelela abantu, yikubeyisa, yikubabona ngathi vele ingqondo zabo kazisebenzi ngoba nxa umuntu engakubulaleli umzali wakhe akubulaleli umntana wakho esuka lapho engatsho ukuthi iphepha asuke lapho abuye ezintshona ekuthabisa ngokudla inyama. Kubi kakhulu okwenziwa iZANU-PF.
Ngezinye indlela kuvula izilonda, kuvula amanxeba avele engakelapheki.
Kakhulu ngoba umuntu uyabuye ezokuvusela amanxeba wena okade sikhohliwe ngakho. Yebo isikhathi sesiside kodwa umuntu angabuya azokwenza akuvusele amanxeba akuzwise ubuhlungu asuka lapho ahamba abuyele kibo ngoba yena akaveli lapho avela khona. Thina abantu bangapha vele sihlezi sibandlulula sonke isikhathi sihlezi sisenzela izinto esingazifuniyo ngoba kasimhlobo muntu. Okwenza ukuthi kuye uhulumende ukuthi abandlulule abantu abatshengisela ukuthi bona ngabasobantu ngabasoyini ngabahloniphi kahloniphi namasiko awetha esintwini ngoba esintwini thina asikwazi ukuthi uhambe uyecelebrate emangcwabeni abanye abantu. Kufana nokuthi uyetha iradio emfeni kumbe emangcwabeni. Lokho kwenziwa iZANU-PF.
Unkosikazi Rita Ndlovu ungumqoqi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube. Oge waba ngumphathintambo ogatsha olubona ngokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi osekhokhela lolu gatsha okwamanje umnumzana Phelekezela Mphoko kalungelanga ukuba kulesi sikhundla. Umzila uthi isizathu yikuthi uMphoko seveze sobala ukuthi kamanga eqinisweni ngodaba lokubulawa kwabantu beMathabeleland leMidlands ngumbhuqazwe weGugurahundi.
Nxa sikhuluma i-national healing nje sikhuluma ngento yinye, yinto yeGugurahundi. Abantu kasivume iqiniso, kayikho enye into esikhuluma ngayo ngeGugurahundi, ngoba abantu beMathabeleland babulawa ngoba bengabantu beMathabeleland, bengamaVenda, bengamaTonga, bengamaNambia, bengamaKhalanga, bengamaXhosa, bengamaNdebele, bengamaChangane. Laba bantu bafela nje ukuthi bangamaNdebele. So nxa bafela khona ukuthi bangamaNdebele, into emele ukuthi ngayahlalwa phansi ikhulunywe ukuthi owadala icala ngubani. Mhlawumbe isigebenga sasingaba le thuba lokuthi sixolise, kodwa mina ngibona ngathi isikhathi sokuxolisa sesedlule, ngoba kuzobala ukuthi abafuna ukuxolisa, ngoba sesizwa abanye besikhumbuza ukuthi sibokwazi ukuthi bona babebulala, sibokwazi ukuthi into le yavalwa. Yiko kulobuqholo obuphathelane le ndaba yona le national healing, ukuthi after all kakula case abantu bamaThebele abalayo abangathola besikhona kufuna ukubunjwa isizwe kakuthi. Kodwa ungababuzisisi ukuthi kanti pho nxa likhuluma i-national unity lithi kwaku-unite sokwenze njani? Kwaku-unite ngoba sokule cala elenziweyo, ngoba abantu emathebeleni kwakungala cala abelenzileyo. Nxa kwakuukuthi kumbe bathi babezingela abantu abaphikisana lohulumembe bazingele labo bantu batho ukuthi nampa. Kodwa thina siyazi ukuthi abantu ababesifa kwakuyizakhamizi nje, labantwana, labomama, ogogo, labokhulu, abantu abagugileyo abangalacala. Yikho ngibona ngazathi nxa sifuna ukumotha isikhathi sethu sicabanga ukuthi siphuphe, sicabanga ukuthi uhulumende wezanu uza kuthi i-commission ye-national healing ngathi khona yelapha amanxeba la eyawadalayo. Kungamangalisa ukuthi sigebenga sithi uma sikugamule ngehloka sibe sikubhandishe sikuphephise ukuthi hhayi bengidakiwe, ngoba sizabe sibona babehlanya. So nxa babehlanya babuya benza ena linto, ungaxolelwa na? Baza kukhuluma ekhoti ukuthi babehlanya ekhoti yomthethandaba womhlaba.
Lingamanyaniswa njani ilizwe imhlobo etshiyeneyo ubaba Mzila?
Ilizwe lingamanyaniswa ngokuthi kube lobukhokheli obuqotho, ubukhokheli obuqondileyo obukhuluma iqiniso. Hhayi abantu abasuka laphana bame bathi mina ngimele lokhu, mina ngangivele ngilapha kodwa ngangingekho khona lapha njengalaba abaphuma uzanu. Omangalayo ukuthi ngumuntu ofuna ukubusa ilizwe, efuna ukuthi abantu abahlukanise ngokuthi bona laba abavele bebona bengabantu abangcono bahlale bengabantu abangcono, ngaphandle ukuthi abantu bemathebele nje nazana lezi zinto ezizikhulumayo yizo zothi izinto ezingathi nxa zilungisiwe ilizwe leli libe lokumanyana, ngoba wonke umuntu uyabe silingana. Lokhu esingathi thina i-equality, ngoba izanu idale social political inequality, ukungalingani kwabantu. Khona lokuthi abantu kwabalingani khoneka sasikulwise lamakhiwa ukuthi asingalingani, yikho sekukhona. Sesithina ilizwe kuphela lingamanya nxa yokuthi siyavuma ukuthi siyalingana, kungabi lo muntu okuncindezela omunye ngoba ekhuluma ulimi olwehlukeneyo kulaye.
Ubaba Mphoko ungathi wenza njani kumsebenzi wokumanyanisa ilizwe?
Kangiboni ukuthi Mphoko kusele umuntu olothando lokumlalela, ngoba khona ukuthi azame ukuthi avikele omgabe ngokuthi iGugurahundi yenziwa ngabelungu, kwahle kwaba lihlazo ebantwini beMathabele. Ndakula muntu ongakholwa into yakhulunywa uMphoko, sasimhlonipha. Mina ngangimhlonipha nje umuntu owayengukhomanda omkhulu kakhulu, anzake vele ngisonde eduze la empini ngoba wayemkhulu kakhulu. Kodwa ngamangala ukuthi into ayekhuluma ukuthi athi khona iGugurahundi yenziwa ngabelungu, abantu azange sibone abalungu ababulala abantu khona la. Sabona abantu abamsunda, abantu abamnyama, sisanda ukukhululeka embusweni wabalungu olochuku. Samangala sesibulawa ngabanye abantu bethu, abantu abamnyama esacabanga ukuthi saphathisane ukuthi sehlule amakhiya. Yikho ngibona ngazathi into kaMphoko la nxa engumuntu omdala akakahlala phansi azinuke amakhwapho ukuthi kambe nxa ngingumuntu onezifiso zabantu eMathabeleland kuthiwa ngimele bona kuzanu PF, engikhona phana ngakho yikuyiphi kuyini? Kumkhipha ithunzi ngendlela emangalisayo ukuthi akhulume izinto azame ukuthi ayeba lihawu labantu abonayo.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu wake waba ngumphathintambo ogatsha olubona ngokuxolelana njalo ukhokhela ibandla le-Alliance for National Salvation. izakhamizi zeHarare zithi sezihlalela evalweni zisesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera. Leminye nangu sokugcwele amanzi ndawana yonke ngenxa yezulu. Inhlanganiso yezakhamizi iCombined Harare Residents Association isola kakhulu umasipala ngokwehluleka ukuhlela kuhle idolobho. Sixoxele siphathamandla salenhlanganiso umnumzana Mfundo Mlilo.
I-politics izesiphambanisa umasipala. Ngokumasipala wethu uzathola ukuthi umthetho okhona uyatsho ukuthi nxa umuntu ephiwa singathi stand kube lapho kokuhlala kumele baphiwe endaweni ezinjani. Njalo ngubani okumele aphiwe. Uzathola ukuthi abantu bayazithathela umhlaba bahlale lapho abangavunyelwa khona kuma-wetlands. Ama-wetlands ayasincedisa ukuthi nxa kulama-floods amunye amanzi, amanzi lawa angadilisi izindlu. Uzathola ukuthi ama-wetlands amaningi edolobheni leHarare sokwakhiwa izindlu yikho kubangela ama-floods. Abanye bayatha emgelweni okuhamba khona izulu. Lokhu futhi kuyabangela ukuthi ama-floods aphambanise ngathi impilo yabantu. Uhulumende lokhu uyakwazi. Njalo abantu abaningi abayenza lokhu uzathola ukuthi ngabantu abama-political party ikakhulu labo abelozeni abezanu-PF. Yibo thola ukuthi bantu bomhlaba bayakhe lapho okungavunyelwanga khona. Umasipala akalamandla ukuthi laba abantu abakhiphi. Abantu balamalungelo. So nxa ama-floods eqhubeke esiya phambili ngokuthi umasipala akalungiselelanga kulamalungelo amaningi asephanjanisiwe. So ngokunye sikhuluma ngakho ukuthi umasipala kumele agijima abone ukuthi ayenzeni. Khangele kathesi uzathola ukuthi umasipala akala plan kumbe ngala ngathi kala macebo ukuthi indaba ye-flooding kumbe yama-risks esiwabonayo ukuthi angalungisa kanjani.
Unganani umonakalo osubangelwe ngamanzi la? Njalo zingaki imuli esezisukile ezindlini zazo zayaphe phela kwezinye indawo?
Inani kangeke ngibe lalo ukuthi zinganani, kodwa sithola ukuthi endaweni eziningi ikakhulu lezi eziduzane kwemifula kubo Glenview kubukuthi endaweni ezinjalo umonakalo osumningi. Namhla sithole futhi eminye ama-reports okuthi endaweni zakubo Borodel ngale zikhona izindlu ebezakhe kuhle eseziqalisile ukudilika. So umonakalo omkhulu, njalo umonakalo uyaphambili ngoba nxa sikhangela umkhathi sithola ukuthi izulu lokhu lisiza lisiya phambili.
Kuyini elifuna uhulumende elaye umasipala bekwenze alubana belalele nje okwamanje?
Ngathi into eqakathekileyo singathi i-rule of law kumbe ukuthi umthetho kumele ulandelwe. Yikho lapho kule nkinga enkulu kakhulu ukuthi kungaze kukhulunywe uhulumende umasipala kalandele umthetho uyekele abantu besakha endaweni lapho okungahambelanga bayakhe khona. Okwesibili, nguye uhulumende njalo kumbe singathi abama-political party abezanu-PF abapha abantu umhlaba lapho okungahambelanga bakhe khona. Okwesibili, umasipala ngathi kunezandla eziningi-ningi ezivela kuhulumende ngale ezibambanisa ukusebenza kuhle kukamasipala. Lokhu kwenza ukuthi umasipala asitshile amandla okuhlala phansi acabange ukuthi amacebo abangayenza ukuthi idolobho leHarare liye phambili angabunjwa kanjani. Lokhu singathi i-strategy. So akula strategy kumbe ngathi akula maqhinga umasipala angahlala phansi awenze, ngoba uhulumende uyabuya ephambanisa e-reverse ama-decisions ayenza kumasipala. So i-politics nje singathi yiyo i-problem enza ukuthi izinto eziyama-floods isenzeke emkhuhlane ye-typhoid. Lokunye nje into ezingane okungabelanga sikhathazeke ngazo ziyakhathaza umasipala.
Lo ngumnumzana Mfundo Mlilo oyinhlanganiso yezakhamizi zeCombined Harare Residents Association. Ngilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kuhle kwabantu.
Awin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
bibawa
silale mawin bibawa silale mawin
bibawa. Ndingalitshona njani zulomuhle lapho elikhona khona ngapho ke ngemakhaya? Mina lapha ke ngiyaphila sibili kwamagama. Ye, namhlanje ke ngile nyanga enkulu umnumzana uDavid Mkhabenyana Ngwenya okhona ngale ke koBulawayo. Baba Ngwenya, ungawutshona njani khona ngapha?
Hayi, siyatshona dude.
Ye, banjani abantwana?
Hayi, abantwana baphila indlala zodwa ndoda.
Ye, siyakuzwa kakhulu, kodwa izulu liyana phela.
Hayi, izulu liyana okuhle kakhulu.
Yeso ngalisina kakhulu kangaka sawase abantu bayahlanyela bakufunayo ibalime bazibathi ya. Kodwa ke kungakadliwa khona kubana kungakachinzwa. Kukhona ophele kumele kwenziwe kwesintwini. Kuyini?
Yikho khona ukuthwele ukuthi kuchinzwe. Njalo nxa kusiyachinzwa kuyiwa khona enjelele. Endaweni zamasiko kube yibo abachinisisa abantu.
Yeso nxa kusenziwa khona khona ngale njelele kuchinzisiswa kwenziwani vele?
Angithi ochinisisayo nguye umphathi welitshe. Zonezo zinto izilimo ezabe zikhona ziyaphekwa abanikeka abantu kwenziwe wona amadoloqina. Nxa kusenziwa amadoloqina kuyachochozwa emalungeni konke lentanyeni kubhodiswa entanyeni lemadolweni lekolo ukwenzela ukuthi ihlobo balidle bengaguli imikhuhlane.
Aha. Kodwa sibile esintwini kukhanya kuyasebenza yini kakhulu khonokho?
Kuyasebenza kakhulu ngoba kulusiko kuyanqunda khona lokho lemikhuhlane.
Ye, nxa sikhuluma kakhulu imikhuhlane sikhuluma ngemikhuhlane enjani lapha?
Imikhuhlane enjengenyongo, imikhuhlane enjengesihudo, konke lokho nxa bekudlile kuyabenza baqine bengazibangenelwa imikhuhlane lula ingeyuphi umkhuhlane.
So kwenziwa enjelele ngekhaya lakho kwenziwa yini ukuthi madoloqina?
Le makhaya kuyenziwa, omama babesenza khona lokho kuphekwe imbhida, kuphekwe le ndumba, kuphekwe lo mumbu. Abantu ba inxane sithi indumba ngitsho ihobe lakhothi zihobe. Ye, konke kuphekwa ndawonye, mbiza yinye.
Kube sokulungiswa ke khonapho ke sokuthiwa madoloqina okwenzayo ngekhaya khonapho mbani?
Oyabe kwenza umuntu omdala oyabe ekhona sithi umama uyakwenza, thina sasenziwa ngumama ozala mina umadonga. Yeah.
Laye uyabe ezenzile khonokho ukuthi madoloqina?
Uyakwenza laye phela ukwenzeka ukuthi avalele imikhuhlane kuyikwelapha umuntu wonke. Labantwana abancane kwenziwa njalo, lanxa engakadli umumbu khonokho kwenziwa abaningi la uyakwenziwa.
Singathi ke isiko leli baba Ngwenya lilokhe likhona yini kumbe selingani liyalaluka nje seliphela?
Isiko lelo liyaphela ebantwini abaningi ngoba inkonzo yizo ezidiliza amasiko. Kuyenziwa laphana lalaphana kodwa abaningi sebangicatsha ezinkonzweni bakubona kuyinto engancediyo leyo, kodwa esikweni kuyinto encedayo kakhulu.
Siyakuzwa kakhulu ukuthi isikhathi sethu yiso singani sesihambile. Ngicela uvalelise uZulu silubatshele ngokuqakatheka kwesiko elinje.
Usiko luyinto eqakathekileyo kakhulu okufana ukuthi lwenziwe. Usiko lunguwe wena muntu, njalo usiko lungolwabantu. Yikho kuthiwa isizwe siyisizwe ngobuntu baso, ngaphandle kosiko siyize.
Hayi, sithabile kakhulu ukuba lawe baba Ngwenya. Zulukandaba besilo baba lapha uDavid Mkhabenyana Ngwenya, inyanga enkulu sibili eMatabeleland leZimbabwe yonke jikelele. Ngilethe mbalo ukuthi siyahlangana sengibaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo lwabasakhulayo lamhlanje ngixoxa lo mkhokheli wenhlanganiso yePromise Foundation Austria, yona ebhadalela abantwana abaswelayo imali yemfundo ama-school fees. Umnumzana Promise Muleya, ngiyakwamukela kuhlelo Muleya.
Ngiyabonga Ntunda, linjani balaleli sasele Zimbabwe laphele ngabe likhona magumbi wonke omhlaba.
Zivuliwe izikolo kumavika sanda kwedlula, abadala abaningi bekhala ngemali. Lina lenelisile yini ukuyithola imali yabantwana?
Into enzima kakhulu sikhangele lapho ilizwe lethu elikhona. Singathi njengenhlanganiso ePromise Foundation Austria siloku siqhubekela phambili. Ngiyathaba ukuthi abantu abaningi beloku beluqhabitha lolu hlelo engabuya lalo. Zisebenza kakhulu eKarange Primary Mission School lapha eseBinga District eZimbabwe. Sesibe labantwana abathe phapha abakwanise ukuhamba e-secondary school ngiyakhumbula sikhalisa uhlelo lolu lwama-school fees sike sakhalisa khayele kakhulu abantwana abase abaku-primary school level but sengokuya kwesikhathi sike saya ku-secondary education lapho ke silabantwana abanengakhulu bengakatholi amanani yokuthi bangaki esibabhadeleleyo owakathe but sibokusiqhubekela phambili njalo sesifake inhlelo ezishiyashiyeneyo khayelene ngumntwana wesikolo ikakhulu khayele ewundleni lapho liyazi ukuthi kulo mango wasebhinga izulu alandisanga ukuna kakuhle njalo abantu abatholi izivuno ezingani ezilingeneyo ngokunjalo nje babefuna uncediswa from inhlanganiso ezishiyashiyeneyo so besiloku sincedisa sikhayele kulelo hlandla elokudla kanjalo
emakolishini alilabo asebefikile kulelo banga
hawo kathe singakabilalabo abakumakolishini but sesibone abantu abaningi beloku bejikijela ukuthi sisesekolishini lingabe lingakhonsa ukusincedisa na so besakhangela kulelo hlanza ukuthi mhlawumbe singathi siqhelise nxa sesathola uncedo njengoba ngishilo ukuthi abantu bayaluthakazelela lolu hlelo singalo le-Home Foundation of Care especially ekusebenzeni kwalo singakhangelele ukuthi ungabe uyihlobo sani uyihlobo sikamphathi isikolo uyihlobo sikathishala labo esisebenza labo lapho e-Carrand so asikhangeleli ukuthi uyihlobo umbalisi ngabe ngubani asikhangelele wena ukuthi ulesifiso na udinga uncedo na nokusebenza kokunje sekulabantu abaningi abasekhombise ukuthi be-artist beyingabangane abade bevakathile kuhlukwezidlileyo abangane esahlangana labo ngisagqiba izifundo zami ze-Belgium abavela e-Serbia ngabakhombisa ukuthi ngohlelo esilalo lolu ngabathengisa izakhiwo esezakhiwo sikhangelane ngabasakhulayo abakuhlanda le-ECD le-kitchini enkulu esayakhayo so sebethengisile njalo ukuthi bayakhwabitha lolu hlelo balakho ukuthi bencedise abantwana abangaba munye babili bathathu so ngokuya kwenhlelo zethu siyabe sokusikhangela sihlele ukuthi kambe sasiqashela e-primary sathese sikuhlanda le-secondary kungaba njani ukuthi siye ngapho kumakholishini akhangela ezokufundisa abantwana
kulabantwana abaphathiswa nguhulumende phansi kohlelo lwe-BIMU abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu ababikwa belakho ukuphuma esikolo lonyaka ngoba uhulumende engaselayo imali yokubancedisa othini ngalolu daba
ukukhipha kwe-BIMU leyo or ngathi ukuselakala imali ukuthi kuncedisa abantwana ngihlelo le-BIMU kuba into ebuhlungu kakhulu okwenza ukuthi abantwana abaqoqodayo ngithi lapho esifawo bebebaningi asazi ukuthi kozozala nkomuni yakithi nxa isize singasela bantwana or singela bantwana aba esikolo kudala izinti izo olukhulu kakhulu ntunga
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Muleya siyabonga
ukwanda ngantiwa ngabathakathi sahala konkomo
lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomnumzana Promise Muleya okhokhela inhlanganiso ye-Promise Foundation Austria. Lilalele njalo kuhlelo lwabasakhulayo ngeviki ezayo. Uhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lamhlanje sizwe ukuthi umfundisi usenisipanda usiphatheleni mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo
siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje bengikhangele kuMathewu indaba esijayele kakhulu Matthew chapter 6 iverse ka9 to 10 esasijayele ukuthi ezikolo sithi umthandazo esasiwenza ezikolo nxa isikolo singaqalisi. Lapho umthandazo uJesu ayefundisa abafundisi bakhe. Kodwa umthandazo lo usinika umbuzo oqakathekileyo namhlanje. Umbuzo wakhona yikuthi sathi vele thina singazwisisa njani intando kaNkulunkulu. Ngizabala kuMateyu 6 verse ka-9-10 ithi yona, ngakho-ke libokhuleka ngakunje lisithi Baba wethu osezulwini kalidunyiswe ibizo lakho. Umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Umbuzo abantu abaningi abatshona besiba lawo, lathi abafundisi esitshona sibuzwa ngawo yikuthi kati vele yona intando kaNkulunkulu umuntu uyizwisisa kanjani. Ngakuletha njalo lo mbuzo ngalindlela. Abanye bayabuza ukuthi ngiyabe ngikwazi njani nxa umuntu egula ukuthi le kayisontando kaNkulunkulu yini, kumbe umuntu angafa ukuthi ubule nguNkulunkulu uNkulunkulu kuvumele yini, kumbe lo manje nxa sikhangela ilizwe lethu leZimbabwe ukuthi hawu uNkulunkulu kuvumele yini ukuthi umba abantu badukele isikhathi eside kangaka. Intando yabona abantu bathi hayi lingasihluphi ngakho, lokho yintando kaNkulunkulu. Ngakho intando kaNkulunkulu sizwisisa njani? Ngoba sinanzelela ukuthi kuqakathekile lokhu ngenxa yokuthi lapho uJesu uthi yena umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni. So siyakwazi njalo ukuthi yiphi intando kaNkulunkulu ukuze siyenze. Ngiyananzelela njalo ukuthi ngakhayela kwabase-Efeso ichapter ka-1:17-18 uPawulu waletha umthandazo ethandazele ibandla lase-Efeso esithi, ngiyathandaza ukuthi amehlo enu okuzwisisa avuleke ukuze uNkulunkulu alitshengise ukuba intando yakhe kuyini, lokuthi ulwazi lwenu lujule ekumzwisiseni uNkulunkulu umqondo wokuthi ufuna ukuphutshisana emhlabeni ngempilo zenu nangempilo zebandla nje. Ngakho lapha ngathi ngile mpendulo eyodwa elula kakhulu. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni wasinika ilizwi. Yikho uJohn chapter 1 esithi ekuqaleni kwakulo lizwi, ulizwi wayevele khona uNkulunkulu edala umhlaba. So into eqakathekile abantu kumele bayizwisise ukuthi nxa ufuna ukuzwisisa intando kaNkulunkulu kumele uye elizwini likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile kakhulu, yilo okumele ukuthi lithathe umqoka nxa kumbe sisemabandleni sithumayela, nxa kumbe siphila impilo zethu, kumbe sisemsebenzini yethu, kumbe sisemakhaya, kumbe kungabe kusithi sicabanga ukuthi imtshado kumele ibanjwe kanjani, abantu abethu kumele sibakhulise kanjani, kumbe sicabanga ukuthi ibhizinisi kumele vele yona iyenziwe kanjani, kumbe ngikhuluma ngayo yona ipolitika, ipolitics yethu ukuthi ezombangazwe kumele kathi umbangazwe wenziwe kanjani, kubangwe kanjani nxa abantu bebanga ukubusa. Konke khonokhu siyakuthola elizwini likaNkulunkulu. Ndiyathokoza kakhulu ngoba uDavida ngizathi abalaleli bebala u-Psalm 119 uze umqede wonke, uzafumana ukuthi uDavida uyakhuluma laphana ukuthi nxa umuntu ezwisisa ilizwi likaNkulunkulu. Ngathatha le mzekeliso ka-Psalm 119:27 uDavida uthi, incede ngizwisise iindlela zakho ukwenzela ukuthi ngikhulume ngendlela zakho, ngizwisise ilizwi lakho ukwenzela ukuthi ngikhulume ngendlela zakho ezilungileyo. Njalo siyafumana laphana ekhuluma ukuthi kanti umuntu olijaha angazigcina kakuhle kanjani ngaphandle kokuthi afihle ilizwi lakho phakathi kwenhliziyo yakhe. Njalo uyakhuluma ukuthi libusisiwe ilizwe elazi uNkulunkulu, kumbe kubusisiwe abantu abazi uNkulunkulu, abazi ilizwi lakhe. Ngakho siyananzelela ukuthi ilizwi liba ngumqoka. Ilizwi likaNkulunkulu kumele umuntu alizwisise kusukela kuGenesis kuze kuye kusambulelo. Hayi khona ukuthi uthathe nje ingxenye eyodwa ubaleke layo ungazwisisi lonke ukuthi lijona. Ngakho ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuthi ngakhangela kumbe ngithi ukugula, ukuthi ukugula kuvela kuNkulunkulu yini kule micabango eminingi. Kodwa siyananzelela ukuthi ku-Isaiah 53 verse ka-5 uyakhuluma ukuthi yena ngemidwa yakhe siyasiliswa, kutsho ukuthi uNkulunkulu ufuna asiliswe.
Kwigqibe ngomthandazo mfundisi.
Siyabonga Baba, ngegama likaJesu sesithandazela abagulayo ezindlini, labaningi abasindwa ikudubeka, ikukhathazeka emoyeni, ukuba ngabe uNkulunkulu intando yakho yikuba baphiliswe, basiliswe ngoba na uthi wozani kimi elile mthwalo elisindayo ukuze ngiyisuse. Ngakho namhlanje basusele imthwalo abantu bakho, sibeka lelizwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke njalo kwezinye inhlelo ezizayo.
Siyabonga kakhulu.
Siyabonga mfundisi, silethemba libusisekile ngalowo mbhalo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.